Soku isika disendaba ku VOA Njebele.
Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo kulilanga lokunanza izisebenzi ele Workers Day mhla ziku 1 kwenkwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuvalelwa ejele komkhokheli webandla le Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kuzabangela na ukwesaba elizweni kulabo abalwela ilungelo loluntu.
Ukhulumende uzama ukuthi ahla athumeze umlayezo kula kubo bonke abantu abangaye befuna ukuthi benze udlakela kumbe baqoqa abantu ukuthi batshengisele.
Iyaqhubeka ikhuphuka intengo yokudla lempahla ezitolo.
Yebo, intengo yezinto iyayilokhu ikhwela. Lapha sikhuluma ngezinto esizidinga usuku ngosuku, into ezinjengesepa, ezinjengecooking oil, ezinjengesukela, ezinjengamahlamvu etiye.
Ivandla lesisi lithi abantu beZimbabwe kumele bajezise umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokuhuquluzwa kwegolide ngokuvota ngobuningi bamkhiphe embusweni.
Ukuba umuntu ubhadalisa abantu abahambise kubuka umongameli uyabehlazini ngakhono.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuvalelwa ejele komkhokheli webandla le Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kuzabangela na ukwesaba elizweni kulabo abalwela ilungelo loluntu. Ungarivume wabotshwa ngoba wagqugquzela ukuthi uZulu atshengisele phezu kokonakala kumnotho elizwe ngomnyaka ka-2020. Intatheli izindaba uHopewell Chingono laye wabotshwa ebotshelwa icala elifanayo kodwa lesulwa ngumthethwandaba we-High Court owathi kadalanga cala phansi kwesekelo sombuso welizwe esipha wonke umuntu ilungelo lokutshengisela. Ungarivume wakhuza abantu ukuthi batshengisele ngokuthula kodwa umthethwandaba wathi wakhuthaza udlakela. Ngesizwe amazwi abophisa Ungarivume.
Abantu ababethe bona abantu kaba proteste ngo-January 1, 2019, ngicabanga ukuthi yibo futhi ongarivume labo Peter Mtasa babengachongo ukuthi abantu kabayenze udlame, babethe abantu kabatshengisele ngokuthula. Kodwa ke okwenzakalayo ukuthi kuthe bethe kutshengiselwe ngokuthula bathumela imbiko, balandeli bakhona labo bantu abahamba bayatshengisela benza inkalakatha yodlame. Kobulawayo salahlekelwa ngamashopa ngu-81 lana mhlanje lokhe engakabi khona lawo mashop, abantu babetshengisela bechisa entumbane yacha ngiyibukele i-complex leyana ayilani lomnangagwa, yayengelani lokuthi iZimbabwe iphethe umnangagwa ukhweze iphetro. I-complex leyana abanikazi bayo ngiyabazi, ngabadala abavele empini amazipra abahlanganisa imali zabo benza i-cooperative yabo ba-odube labo Kampala and Company. Kodwa kuze kube namhlanje i-complex yana yacha kayilungiseki, insurance la ithi yona ngeke yalungisa. Ayisiyo wodwa, manengi amashopu achiswa ngabantu besithi bona batshengisela ngemva kokuba abakhokheli abanjengongarivume bethe bona abantu kabatshengisele ngokuthula. Kodwa ke ngicabanga ukuthi inkintilongo icabanga inanzelele kumbe imgwebe ikhangelele i-impact yesinemezelo sakhe. Yebo, kambe yena ngabe kulume okusemthethweni wesithi yena abantu kabatshengisele ngokuthula, kodwa okwenzakala kola phansi ukuthi abantu batshelwa izakhiwo, abantu batshelwa zimota, kwaba lodlakelo olukhulu kakhulu. Ngo-August 1 kwafa abantu abangu-6 ngemva ngendaba zodlakela ezikhona. Abantu bethe bona uChamiswa sewinile nge-2.6 million izek iyariga. So kuqakathekile ukuthi sinanzelele khonokho bese siphinda ke ngithi mina yebo, kambe ngicabanga ukuthi sigwebo asiphiweyo hambelani lecala angabe lenzile bekufanele ukuthakhuzwe kumbe aphiwe icommunity service kodwa lokhu kuthiwe angaphindi into yokumemezela abantu ngoba kugcina abantu bethatha message yakhe besenza udlakela ngicabanga ukuthi sigwebo sakhona lesijezu sakhona sibe tu sisiqine kakhulu sibuhlungu kakhulu asihambelani lecala lenzile bese ngigcina ngokuthi uhulumende uzama ukuthi ahla athumeze umlayezo kula kubo bonke abantu abangayo befuna ukuthi benze udlakela kumbe baqoqa abantu ukuthi batshengisele kuyiwa kakhulu kuyiwa ku-election awuhlothumeza umbiko wokuthi bantu umuntu lomunye azibonele ukuthi ungaqala ukwenza lokhu lawe uzaba njengongarivume kumbe njengosikhala
ngokubona kwakho ukubothwa kukangarivume kuzabangela na ukuthi abantu besabe ukufuna ukuthi bakhulume okusenhlizweni zabo ikakhulu okucothoza uhulumende
vele abantu eZimbabwe bahlala besesaba kodwa ke kulabanye abalezibindi zokukhuluma abanjengathi asikhulumi nasiyasolo solayo asilandaba lokuthi ngubani abaningi futhi abantu abanye abanjalo kodwa kuqhakathekile ukuthi ekusoleni kwethu uhulumende lochothozeni uhulumende sinanzelele ukuthi into esizikhulumayo njengabakhokheli zile umthelela bani lo mphumela bani kusigaba ngingathi nginje ngiguguzela abantu kure ukuthi abantu kabangene ezitaradeni batshengisele yebo kambe bazizakhuluma ngithi kabatshengisele ngokuthula kodwa angila ma-guarantees okuthi nxa sebengene esitaradeni baza kwenza yini khonoko okutshengisela ngokuthula kumbe sebefikela phana umbiko wami usizahayijekwa izigangi nezikliwi inswelaboya lemgulukudu bese kusonakala okuningi ekugcineni kwakhona mina engiguguzela abantu ukuthi kabatshengisele ngokuthula sengizatholakala sengiyimi engiyimi engiqale udaba lokuthi abantu batshengisele so kuqakathekile ukuthi lathi futhi lanxa si-expressa si-expressa esikuzwayo enhlizweni zethu sikwenze sinanzelela ukuthi ayisithi sodwa esilamalungelo u-section 59 ukhuluma ngokuthi yena omunye nomunye lelungelo lokutshengisela kanti u-section 5 i-section elandelayo section 60 ikhuluma futhi ngokuthi kulelungelo lolalaba abangafuni ukutshengisela labo ukuthi banjani ilungelo labo lingathathwa yilabo abafuna ukutshengisela so indaba yakhona amalungelo lawa kumele siwabalansise lento kuthiwa ama-rights ahamba lento kuthiwa ngama-responsibility
lo ke siyaxolisa balaleli lo ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungulayo izombusazo webekhuluma ke ngodaba lwamazwi kamnumzana Jacob Ngarivume ke siwazwe ke amazwi awabophisa umnumzana Jacob Ngarivume.
Thank you very much for your continued support. We are getting overwhelming response. This is a non-partisan initiative and we must be peaceful on the things. We don't want any violence, not violence. It is about peace. God bless you. Thank you.
Lawo ke bekungamazwi kamnumzana Jacob Ngarivume, umkhokheli webandla le Transform Zimbabwe. Intengo yokudla lempahla ezitolo iqhubeka iqansa nsuku zonke kulandela ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Yebo intengo yezinto iyayilokhu ikhwela lapha sikhuluma ngezinto esizidinga usuku ngosuku into ezinjengesepa ezinjenge-cooking oil ezinjengethukela ezinjengamahlamvu etiye ezinjengakho konke lokhuyana esikufuna njalo nje usuku ngosuku lokhu kusiya phezulu kakhulu okwedlula lokho abantu abaningi beZimbabwe abakwenelisayo ngakho-ke ngokuya kwesikhathi lokhu esibona abantu bephunguka abenelisa ukuthi badle ngosuku ngosuku abantu abaningi abesenelisa ukudla abantu abaningi imali kasoze babelayo yokubhadala school fees lezinto zonke ezinjengazona leziyana. Isimo somnotho siyadilika sinzima kakhulu akulanto elungela abantu la kancane.
Uhulumende uthi yena usezasungula imali ehamba esetshenziswa ebulenjini lapha ethiwa yona iyelame kugolide. Ngokubona kwakho kungaba ngcono yini kungenziwa uhlelo lona lolu?
Imizamo le uhulumende akhuluma ngayo ayiso zisebenze la kancane ayizange yasebenza ayiso zisebenze ngokuba inkinga inkulu kakhulu kule currency inkinga igcile kwezepolitiki ezimele zilungiswe ukuze laba abafuna ukuhlanyela imali babuye ngobunengi labase Zimbabwe bakwazi ukuhlanyela izimali ukuvula amafactory ezomnotho zisebenze kahle. Ngokuba ukukhwela kwezinto okunye kubangwa ukuthi izinto ziyasilela bese zivela ngaphandle kanti amandla emali eZimbabwe ayawa. Nga usuhlanganisa zona lezo zinto zenza ukuthi izinto zikhwele zisiya phezulu. Ngakho ke ukuletha icurrency le eqanjwayo kakusoze kutshintshe lutho nxa ngabe industry yeZimbabwe lokhu ingazenzi izinto ezidingakalayo, izinto lokhu ezivela ngaphandle kusoze kusebenze lutho la kancane.
Hello ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi yecubungula ezombusazwe ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
inkonzo. Ivandla lesisi lithi abantu kumele bajezise umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokuhuquluzwa kwegolide ngokuvota ngobuningi bamsuse embusweni ndawonye lebandla lakhe elezanu PF. Yena Mnangagwa akakatsho lutho ngalolu daba. Kodwa amapholisa athi asaphenya. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule endawonye lelunga leCCC umnumzana Bednico Bebe onguye osungula lingxoxo.
Isifiso sesilalo kakhathesi oludalwe yihulumeni wabemali bami yikugana ukutshontsha ukuthatha bengaphiwana. Isikhwama se-reserve banking sabantu beZimbabwe, hayi ihulumende yezempilo. Kodwa ngisho ukuthi bangene ekhampani bathatha santando e-reserve banking. Ngikutsho lokho ngoba sikuzile sakubona ukuthi igolide liyaphuma e-reserve banking lingabhadalelwanga. Phikisani phela ayifini ngisho njalo bhebhe i-Aljazeera. Kwaphuma kwaze kwaphuma la mapikisi. Sikuzile sabuzwa ukuthi kuthiwa ingawufuna ukuya kwemiphrezidenti ungumuntu olemali ufuna ukuzedala ukuze vula ikampani la ngawufuna ukuyambona kuthiwa ibhadale amamiliyoni lamamiliyoni. Asimzwanga umnankabo ngikuthinga. Asimzwanga ekuqala omqambi lamanga. Kodwa sinakhuluma iqiniso ukuthiwa sihambe amanga sesibetshwa.
Baba Gawule, yebo lithi imgwaqo lilungisile, amadamu ligebhile njengezanu PF, njengohulumende wezanu PF. Kodwa kule ndaba lapha ekhulunywa ngobaba uBhebhe, indaba yokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe, lizayikhuluma lisithini ebantwini nxa likhankasa lidinga ukuvotelwa ngoba abantu abaningi bathukuthele bathi abantu bezanu batshontsha igolide.
Baba Nkomo, nase sikhuluma ngobusela. Ubusela bona buqalisa ku-opposition kangela nxa ufuna ukukhuluma ngamadolobho abawara nayo. Mina ngizakunika i-example ngokuthi ngise-province emasinoti. Hambe bona amasela noyikansilera nayo eyamasela konke kuhlangene loyo kuze ngiwangikhona khona ngale e-Victoria Falls. Uzathola ukuthi bakhunkuluzile inyoto bayitshaye balobisa ngabana abantu ngamasela bagaziwe yamangalonto kuyizethu kokoya lapho kukhona vela kwenzilutho ngamasela nalalelo bekelwenjani lapho kubona khona ubuso be-opposition ukuthi baza kwenzani lena kangela amadolobha ukuthi abuyelile njani. They are running these cities but they i-corruption wakhangela ukuthi bathi bazinika ama-imeli bazinika yonke into bazinika yonke into typical wazigulele bewathengisha ukuthi lapho thi i-opposition le imizweleli inkomo lalwelwa hundred daughters of Zimbabwe balwela emathuni abangaziwayo belwela ukuthi inhlalakahle iye khona kanti inhlalakahle naleyo kunenkalakade esabhotet evela kuma-colonizers ethu ejabo Britain amaphathi lalawulwa ngamakhiwa la acele ukuthi bacele kokwenza kusoke siyavuka singalaluthi la selikhethe futhi ilizwe lethu belaliphikiselwe emakhiweni.
Yebo baba Bhebhe, lilawulwa ngamakhiwa yini njalo lifuna ukubuyisela ilizwe emakhiweni?
AmaNdebele athi kulabantu abagula lesihla, abantu bezani bagula lesihla. Thine sikwaziyo umgake wenza idlame wathatha imihlaba emakhiweni. Eyithatha imihlaba emakhiweni ngoba thina sasithethi nasizanegotiyetha namakhiwa siseseyi-MDC ukuthi sithathe imihlaba emakhiweni siyabhadale. Yena umgake wabuya wathatha izame ukuyashaya wathatha amaplazi. Khathesi president wakhe umalimane uMnangagwa yiyo sebiza amakhiwa ebise lamakhiwa athi yena uzawabhadala labo asebe lamapulazi angasabiselekile. Amanye asebuyele ezitoko orotenbak nabangani bakabani bahlalekeni emhlabeni. Khathesi sikhuluma ngabo othangabane ogodani bathethe amaplazi lapho yesini babisebenzani inkambo zababili kodwa kaningi babisebenzani eminangakho thina si-practical nje asikhulumi ngokuthi kuthiwa kulo muntu othina ukubisebizwe emakheni engaqasisi ukuthi kathi libiselwa njani mina ndingabitshela ukuthi libiselwa njani sikhuluma ngokuhlela na izane isiyehlulile uyangizwa izane isiyehlulile umntwana ozelwe nge-1980 le-43 years kathesi akhule ekubona sezebona ngani kunomali ngangimtshela mina engakubonayo isikhathi sikasimithi engalo lesimithi ngidikize imikhonomi sali kudilimba ubone ngani ngimtshela ingabantwana kambe ngumuntu onjani othi yena uyabusa abantu bedukeze kangaka
nanso baba Gawule abanengi bayabuza ukuthi kanti umongameli uqanjiwe izigilamkhuba eziphume kufilimu ye-Al Jazeera ukuthi zisebenza laye ekuhuquluzeni igolide lekungeniseni imali engcolileyo elizweni loko kuthiwa yi-money laundering kodwa yena umongameli uthuli zwi kazivikele katsho lutho kungani
baba Nkomo umongameli ngumuntu omkhulu umongameli ngumuntu kwesinye isikhathi nxa ulalela mina nxa ngikhangela khonaphana nxa kuthiwa umongameli kuthiwe manje kukhona lapho okuphume khona umongameli ekhuluma labantu lokuthi umongameli uthe into le isakhangelwa usuhulumende sethethe inyathelo ngakhona abenzayo ukuthi elandelele udaba lolo kodwa but ukuthi bethi umongameli kakhulumekepho but abantu nxa abantu kuthiwa umuntu uyebhadalisa abantu ukuthi abahambise kubuka umongameli uyabe esazini ngakhonoko
lo-ke ngumnumzana Belief Gawule oyibandla lezanu PF obexoxa indawonye lelunga le-CCC umnumzana Bednico Bebe kungxoxo ebilawulwa nguNtungameli Nkomo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele Nkomo
Asambeni madoda siyovota
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lobulembu ele zimlife.com lilodaba lokuthi izolo kulabanye njalo abeZimbabwe abafike elizweni ngemva kokuhlengwa kweleSudan lapho kwaqhamuka khona impi yomndeni iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi izisebenzi kumele zithole iholo elithe xaxa njengalokho okwenziwa ngumnotho welizwe lawo othi uyakhula la ngamazwi awethule phambilini kwelanga lokunanza izisebenzi ele Workers Day elikhona lamhlanje okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp
Zingelelo, zingelelo, besaka zavalke, olaleli kwe-Studio 7, kulumayo ngu-Edinufoka Chuma Panzi khona leDolo. Hayi siyazidla indaba siyazidla mpela ezibuhlungu nezimnandi. Hayi lokho kodwa kwenziwa ngumbuso wakithi lokho hayi kubolele street. Amasela akabotshwa kodwa kubotshwa abantu kuthiwa abakade bejotshozela ukuthi ube nodlakela. Kanti kwenziwa yini amasela engabotshwa? Akudingwa kodwa yobufazi kuyophehlwa ngaphila ngakusegcekeni konke kuphelele kodwa amasela akabotshwa. Hayi wangabotshwa amasela la aficitheni Mnangagwa emoli yakhe konke abotshiwe ngala. Egoldi babanjiwe batshontsha kabeze babanjwa kukrovaya ake babotshwe labo kubonakala ukuthi umbuso nawo akawula hlangothi kusetshenzwe ngendlela efaneleyo kanti umthetho antimtiwa umuntu angatholakala ebecala uyabotshwa abantu ababelwela labo ukuthi umbuso ube neqiniso ebantwini bababotshwayo kodwa ababhidlize umhlaba abatshontsha kababotshwa ayikho zindaba
Studio 7 linjani untungameli Nkomo izingelela abasakazi bonke kanye labalaleli ngendawo ezehlukeneyo igama ngobekuthemba Nkomazana ngisedudume ebutswana ithinjani impilo bazali bethu lonke lisezimbabwe lingelele umandlovu khulu isitetsi ndlovu mama wami onzalayo kobulawayo laphana enkulumane complex yokonswazwi ndingelele kosaphumlane village 17 saphumlani lemuli yakhe yonke umntana nikhona phana olungelo kumazana ngithi hayi kanile langelihle kuzana ngithi hayi ngimusa kaJehova sincengeni kwakonkomazana amen.
Ngibingelele enkundleni salibonani lonke basakazi mthemba lapho elikhona liphilile hayi bantu bakithi udubo osilalo nantu ilizwe lakithi lizaba nzima ukuthi lithuthuke uma silabantu abangazwani leqinisa abantu abangavumi amaphutha ilizwe ukuze lithuthuke ukuthi inkokheli ezezano PF lezi ezehijack ilizwe bakhuluma manga bethi bahamba balwela leli lizwe bekhuluma into engekho ikuthi kuyadinga ukuthi ngelinye ilanga livume amaphutha libe seliwalungisa lawo maphutha uma lingayenza kanjalo lizabona abantu baseZimbabwe bekwazi ukubambana bekwazi ukuxolelana kodwa ke ungeke uthi wena usenza amaphutha angaka ubulala abantu ube sutshela abantu ukuthi abakhohlwe ngakho kuphela liqhubekele ephambili akuvumi mikona lokhu akuvumi
yema tudakithi yako studio 7 njani yalifisela impilo ende ngenkosi yethu Jesu Kristo madodzi yilapha ngibukele amasiko amandebele emzansi bayakhipha lapha ku screen angiyajabula nxa lokho ebezoyo bekhuluma ngamasiko isintu hayi bantu kwazi yize gawuke tiya lembala ngoba lelo lamandebele ala president lamandebele olangwawo amandebele ona ahlonipha inkosi lezindula yikho kuphela abantu abahlutshwa kakhulu ngamandebele bakaliphakazi yikho ke ngithi khona abantu abakuzwe lokhu abangilethemba ukuthi ababukela kuscreen ku-TV nembali baza kusho ukuthi hayi sibonile i-traditional yamasiko ayisintu alala bazoba mnandi kuze kuthi kutshenzi khona lezingane zethu nxa zingafundi la masiko azo indlela yazo izibaza kufuna kuhle hayi akilamazwi ngitshaya izandla ngalo umabona khatshana engimbhekileyo lapha awu libe lobusasa lobusuke kuhle lobusasa enhle ngegama likajesu amen.
Salibonani lonke kustudio 7 ngiyalibingelela lonke lonke sipha indaba eziqiniso mina ngumama kathandeka ngisebenzela eSouth Africa ngithi lapha lami ngilingelele abazukulu bami unomsamuyo umbalenhle losiphamandla lothandeka lomandla enkosi lokelvin lonosiphamandla losakhile lothabiso ngilingelele lonke.
Sanibonani bathandekayo, ninjani? Mina ngiyaphila. Okhulumayo nguzikhali Ndebele wesigabeni sakumasendu ngikhuluma South Africa ni about indaba yokuphuma kwegolide elizweni likhitshwa ngobaba bethu abayibo esibathembileyo ukuthi bangaba sivusele ilizwe, kodwa kuyasimangaza kakhulu lokho ukuthi kutholakale abayibo esibhekelele kubona njengoba siphakathi kokuhlupheka okungaka sisebenza sikwamanye amazwe siphethwe inhlupheko singabahluphekayo ukuthi ma ngabe kutholakala kungumuntu nje konganaso isikhundla phuma legolide elizweni elingenisa kwamanye amazwe lokho kuba lijele elikhulu kuyena, kodwa okusimangazayo ukuthi umthetho usebenza kanjani ngokuthi kutholakale beyibo abakhulu abangeke bathintwa engeke sizwe kuthiwa basejele.
Studio 7 ninjani nonke, ngiyalibulisa nonke basakazi abahle, ngisithi ninjani, siyabonga i-news ezinhle ezitholakala kini sanje ngingohlekayo nje into ezikhulunywa ngabantu bezanPF lo okhulumela izanPF okhulumela upresident ukuthi yena ulungile ethenga ukuthengwa indiza mchina ye 54 million. Hayi angibasoli mina ngoba bona vele sebabona ukuthi eZimbabwe babusa abantu abangenandaba lempilo, ngoba uzobona umuntu omutsha esiyavotela izanu ngoba izanu iyakwazi ukuthi namaphapheti kugcwele indawo yokonga maphapheti okungenandaba lempilo okunye kule okungamaplaza nyana kodwa kukaze kufike amamiliyoni imali okuyayo uthola lama t-shirt, uthola le manzaro hayi ku right, konke nje le fertilizer. So siyabona ukuthi akulabantu eZimbabwe, abantu yibo, ngoba ngabe kunabantu, ngabe abantu bayasukuma bonke bekhuluma lezi linye. Ngiyabonga.
Hello Studio 7, linjani? Hayi thina siyaphila. Hayi mina ngiyaphila kakhulu. Umbono wami lapha ngokuthi hayi abantu kabavotele uChamisa, ngoba uChamisa nguye olosekelo lwabaningi, nguye ongayenza ukuthi sinqobe la sikhululeke njengabantu emaNdebeleni, njengokusho kukaqondisi wemthakazi. Lapha kunganjalo hayi sizabhayiza kuphela vela kula chance. Yabonga.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezemelika. Amapholisa esigaba seTexas abikwa idinga omunye undoda odubule wabulala abantu abahlanu. UFrancisco Oropeza ubikwa ebulele abantu laba ngemva kokubadubula mahlayana qede wabaleka. Lesi ngesinye sezehlangalo zokusetshenziswa kwezibhamu osekuqede abantu abaningi ezilokhu ziqhubeka zisanda elizweni leMelika. Kambe lungaqedwa njani lolu dubo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba lolu ukuthi luphele ukuthi abantu babulala baye, kufanele ukuthi nxa umuntu angakwenza khona lokho, kuhle kube lento elungileyo silelungisiweyo ukuthi ungavele ubulale umuntu kumbe okudlula abantu ababili ubadubula, i-death sentence, lawe uyahamba. Akula mbuzo ukuthi uzaqala uthonisiswe, kwenziwe kuthiwa ye uyakhangelwa ikhanda, uyathiwani, uyathiwani konke lokhu, ngoba laba bavikelayo ama-lawyers la avele asele ndlela yokuvikela bona laba bantu ababulala abantu la, bale mcijo yabo abayibekayo khona lapho ukuthi hayi i-client yami ibiyilokhu lalokhu lalokhu, i-client yami ibiyilokhu lalokhu, ihluthwa yilokhu lalokhu. Bese kudlula kuye khona le kumadokotela, akhangelwa amadokotela khona lawa ale mcijo yakhona khonangale eyokuthi umuntu wokhona ube njani, ngoba kuyabe kungathi kuyikuvikelana, ukuvikela umuntu obulele abantu. Mina ngibona ngathi kungabaluleki umthetho isigwebo sokuthi kumbe ungadubula umuntu kungenasizathu ulawe uhambile uyesilaheni. Ngibona ngathi kungehla lokhu, ngoba kuzaba ngumthetho okhona owaziwayo oqinileyo, abantu bazakwesaba ukuthi baye kwenza khona ngoba uyabe kwazi ukuthi ngadubula lami ngihambile. Lapha abafayo ngabathi nxa edubula adutshulwe ngamapholisa ahlafe khonapho, angasile emapholiseni uyaphuma omunye umahlala ejele okwesikhathi eside kumbe uthiwe life sentence. Ngiyokwenzani life sentence yakhona umthelo kesihlisithwala? So ke kungaba yikuthi ungadubula lawe uhambile esilaheni, mbona ngathi kungaqinisa kuqinise linto le.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya izombusazwe obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseTexas ngapha kweleMelika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukuvalelwa ejele komkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kuzabangela ukwesaba na elizweni? Iyaqhubeka ikhuphuka intengo yokudla lempahla ezitolo. Ibandla le-CCC lithi abantu kumele bajezise umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokuhuquluzwa kwegolide ngokuvota ngobuningi bamkhiphe embusweni ndawonye lebandla leZANU-PF. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa ekuseni, kodwa silazo ezinye njalo indaba ntambama ngo 7:30. Igama lami ngu Chris Gandhi.